Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala eMthabezi. Lokhu kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke one stop ukuthi 15 days usuka lapho umumama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisa ukuthi ubatshengise ilihlo lapho hambe le ndlela iyakhanya uhambe amehlo etshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini sela nje khonayo eduze lathi kube lo mthetho kube lengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ngilimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama sinje ngazithwala sengifika isikhathi sokubana mbelethi engxenye engingabelethi kuhle sokufane ngihanjiswe egwanda uthi izimoto zize zibuye khonapha kuba nzima khayena emgwaqweni njalo imigwaqo thishili lamagodi lani lani lakho konke sesicela uhulumende akasizweli ngoba usehlula ukuthi asifakele itaraspa asigredele nje kubuye kucaca ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathela. Ngiyafika ngizebeletha. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi noma kulamanzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe, futhi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kati thina njengoba sisemareserva kati asibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sewumbiko obuthi usabalele ebulenjini lwe-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehlizwe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo walikomiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka kade bekhuluma ngayo ngeyokuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela nxa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili kodwa iningi emaphandleni beze liphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude kuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years ulawaphi amatheba aqinileyo ulawaphi amathambo aqinileyo siyaxolisa kuhulumende emhlabeni umhlaba ungafi umhlaba ungabhubhi ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazafela ezibhedlela bebelethi kodwa siyancenga siyaxolisa thina njengesizwe sethu thina abantu siyesaba siyamangala ukuthi kulo mntwana ole-12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kunokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS ngoba nalo mntwana uzakukhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni ayisoze 5 years 2020 akula AIDS yabesiyise izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongene ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye labogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7, ngise Wilonke Stezi, ngu-Albert Ncube.